asizameni ukuthi nxa sikhuluma asikhulumeli ubuko, asizameni ukuthi nxa sikhulume asikhulumeli ukuthabisa abakhokheli bethu, kodwa sizama ukuthi sonke singabantu bezimbabwe sibambane sikhulume iqiniso sakhe ukuze izimbabwe ibe lenhlalakahle. Nxa khathesi sikhuluma ngendaba yokuthi abantu batshengise ngomlomo ukuthi bafuna ukuthi kube nama-demonstration, ihulumende ibisiqalisa ukuthusela abantu, ukutshikela abantu amandla elawo, ukubotha abantu. Into yakhona iziyefika kupresidenti. Upresidenti i-statement sakhe last week ukukhuluma ngesishona esithi sanabantu wathineta thinobabele, uyazi ukubazi umuntu ngesancele ngendlela esiyaziyo kuthina ukuthi kuthoni, ngoba siyakwazi ukwenza ngamafithane enkuthweni thike constitution yezimbabwe iyafo ukuthi abantu batshengiselwe, iyahambe emapholisini ibatshele ukuthi thina ngelangele nje sifuna ukuba nehlanganiso, kumbe sizafuna ukuthi sibe nama-demonstration esiyenzayo. I-constitution yezimbabwe yakuvumakela ayikwali. So nxa khathesi uhulumende lokhu okufunwa ngabantu okusemthethweni iqalise yona ukubutha abantu engakatshengise, iqalise yona ukuvalela abantu emajele, isethusela abantu, iqalise sithiwe amapholisa ngendlela esabisayo, sithiwe i-army ngendlela esabisayo, amalunga ehulumende entshintshana ukuthusela abantu, ukutshela abantu ukuza kwenzakala bangademonstrate. Yikho okusuka kusethuse thina.
Ungathini ngamazwi kaMnumzana Dlamini? Mnumzana Dube,
ngiyamuzwa ubaba Dlamini, but okunye kumele sikunanzele njengabantu baseZimbabwe ukuthi ama-right yethu yokudemonstrate yenza inga-afeki yini ezinye inhlelo ekona kumbe abanye umuntu oseceleni kwakho akuma-afekile. Ungananzelela kathe esi-demonstration le efakiweyo okuthiwa kumele besemathonal endikwesi mhlaka-17 ebhalela amapholisi ukuthi mhlaka-17 bafundisa ngitho lo-grade 1 uyakwazi ukuthi mhlaka-17 kuqala umntana wesikhathi. So ngenzela enjalo ungavuma njani ukuthi kube lama-programs angupholisi, ngoba nxa udemonstrator kumele amapholisa abe khona phela lawo khonapho eduzane ukuze balincede, ngoba nxa udemonstrator kuyaqalisa ukulinga. So nxa besilo abantu i-main power sangathi bangapha abaye bengekho, ngoba kule program yesakhe enkulu efuna i-security eningi. So kuyabe kungasa-security ngaleyo ndlela, nxa ivimba ukuthi kungabi naleyo ndlela kungaba lilikwethula na ilingi khonokho, otherwise bavimba okuningi zokuthi kungabi njalo. Sikhathi sonke lesi okwenze bengademonstrate, isikhathi sonke lesi from January aphinde sithi July kumbe aphiphiday libe sethula kuyini bezi bezodemonstrate ngelanga lesakhe. Why the whole demonstration is like that? Umbuzo wokuqala wona lo kubaba uDlamini. Okwesibili, ukuthi abantu babothiwe kumele kwesinye isikhathi sisuke indlela ekhasini singangunguni, sibe kwazi ukuthi abantu babothelweni. Ayikhona ukuthi umuntu engabotha nanxa kungaphathelanaga nezepolitics, ngoba i-politician sokuthiwa ubani ubothiwe. Kumele kucacwe ukuthi ubani ubothiwe ebesenzani, ngoba umthetho vele ngomthetho. Phela kathesi kubona ngendlela abakhuluma ngayo, sokungani ngabantu abafuna uku-amenza umthetho.
Naso-ke indaba Mnumzana Dlamini,
abantu abafuna ukudemonstrate ngabakhona naye bayishiye uhulumeni. Yikho-ke labo bantu abakhona nayo bayazikhethela ilanga lokudemonstrate, abakhethelwe uhulumende, ngoba uhulumende konke kiwo kuright. So bona babebone kufanele ngalelo langa, ngoba yibo abalezikhalazo, ayisho uhulumende. Kanti shuwa bekufuze ibe yihulumende esitshela ukuthi demonstrate angelanga elinje. Njalo kuliqiniso ukuthi ihulumende bayifune ukudemonstrate, ukubamba demonstrate. Akuqalisi khathesi ukuze kube lomhlangano kuba lobunzima obumangalisayo, kube kanti yona yenza umhlangano everyday lapho efuna ukwenza khona umhlangano. Sikhuluma ngohulumende esiyaziyo abantu bakithi, eseyabantu abaningi bebotshwa bebethula ukuthi benze imihlangano abantu abaningi benyamalala.
Mnumzana Dube,
isikhathi esiningi nxa usenza ukulana into zakho, into okuthiwa i-timing iqakathekile kakhulu, ngoba yonke into oyihlelayo ayisikho ukuthi ingabhawunsa. So kumele uhlole ukuthi ngesikhathi efuna ukudemonstrate kulezi zathu ebayize babazimba kutsengani asinanzeleleni izizathu thina singafuna ukuthi siyenze ngenkani lapha kunokunye sesixoxana namapholisa sokuyikuphikisana sesizobona ingani ilokuzeli ama-right ethu awudemonstrator asezinzile akunamuntu osikhethelayo ukuthi sidemonstrator lini kodwa ungathetheli ilanga lakho ubona into leli langa lisiye akunaprogram eyenzakalayo uhambe uyodemonstrator akunamuntu ozaba le-problem dawo but isikhathi esinye ungakhayelela kona abantu abathi amalungelo abantu ayephile i-timing yabo i-wrong isikhathi esiningi baye befuna ukwenza iprogram phezu kwelinye iprogram